uMasisi uthi akulahlekelwanga eZambia kuphela ngokubhubha kukaKhawunda. Uthi umhlubulo wonke wangezansi kwezekwazi le-Africa ulahlekelwe ngumntwana wenhlabathi waphathiswa amazwe amaningi ukuthola uzibuse. UMasisi uthi njengenhlonipho leBotswana lizakuba lamalanga ayisikhombisa lisesilweni sikaKhawunda. Isikhulumiso manyano wamabandla aphikisayo kweleBotswana, i-Umbrella for Democratic Change, uMnumzana Moeti Mwasa uthi kabasuke bakhohlwe indima yadlalwa nguKhawunda ikakhulekuluseni umbuso wakwandlululo wabamhlophe.
The death of KK as Kaunda was affectionately known marks the end of an era.
Ukubhubha kukaKK njengoba uKhawunda wayesaziwa ukutsho ukuphela kwesinye isigaba. Walwa lobandlululo eZambia njalo waqhubeka walwela inkululeko yamanye amazwe afana leZimbabwe kanye leSouth Africa.
Rule in southern African countries such as Namibia, Zimbabwe and South Africa.
Abantabuka eZimbabwe abahlala kweleBotswana abakhula ngesikhathi kutshisa izimpi zenkululeko emazweni amaningi ezansi yezwekazi le-Africa bathi uKhawunda waba lesandla ekuqedeni umbuso wabamhlophe wobandlululo. UMnumzana Stanley Ncube uthi uKhawunda waphathisa kakhulu ekumanyaniseni izwekazi le-Africa.
Ngesikhathi beqalisa ukubumba i-OAU ehamba labanye uKwame Nkrumah, uJulius Nyerere, uHastings Banda labanye ababekhona ngaleso sikhathi belwela inkululeko ye-Afrika yonke jikelele. Sikhumbula kakhulu ubaba uKhawunda ngokwamukela akwenza ubaba uJoshua Nkomo leZapu ukuthi bafake i-head office yabo eZambia betraina amasosha ethu khona ngale.
UMnumzana Sifa Sithuma uthi kuningi okungafundwa inkokheli yakhathesi kumpilo kaKhawunda.
Uyabona nje ukuthi abadala laba babelombono omude. Kathesi uyathola ukuthi ubuthungameli bakathesi khona lokhwana babekulwela yikho asebeku-embrace, they are even looking for bona laba belungu back to the system, you know, yiba sebengama mentors, yibo abalawula indlela izinto ezimele zenzwe ngayo, okuyizinto ezazilwelwa ngabantu abanjengabo Kenneth Kaunda, abadala abanjengabo Mandela, you know, bonke bona laba bantu.
Iwofisi yenhlanganiso ye-Southern African Development Community kweleBotswana ikhiphe umbiko isithi selikhotheme iqhawe laphathisa kakhulu ekubunjweni kwenhlanganiso le. UKhawunda wayelesandla esikhulu ekubunjweni njalo kwenye inhlanganiso eyayilwisana lobandlululo ye-Frontline States ngomnyaka 1975 kanye le-Organization of African Union kumbe i-OAU. NginguMqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSavron kweleBotswana.